Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyibonga uJonga Khandeni Ringo kusipha indaba ngolimi lwesiShona. Siyahlangana kweza kusihlwa Mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 17 Mpalakazi 2022. Igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
IZANU-PF isisebenzisa amapholisa ukubana besimise kuhlelo zethu ngenxa yokubana kibo i-CCC inhlanganiso ongafanangi ibeke ivunyelwe ukukhankasa.
Ibandla eliphikisayo le-CCC lithi kuyadanisa ukubona ibandla leZANU-PF lisebenzisa amapholisa ukubenqabela ukuqhuba imihlangano yamarali ababeyiqoqe kusase lesikhathi.
Konakalo uyosusezi ukuthi sihlale khona phesheti ngoba sela planning that phesheti nisala C6.
Izulu lesiphepho lidale umonakalo omkhulu kuward 20 eGwanda South ngeviki edluleyo lathiya izakhamizi zisegcekeni ngoba zidilizelwe imizi laze laquphula lezihlahla. Kwezemidlalo kumncintiswano wenguqu owe-FIFA World Cup 2022 osufika emaphethelweni, iCroatia namhla igqibe ithatha indawo yesithathu kumncintiswano lo ngemva kokunqoba iMorocco nge-2-1. IMorocco yona ibuyela ekhaya ithethe indawo yesine kulomncintiswano. Siliphathela zonke lezi indaba lezinye kulumsakazo. Ibandla eliphikisayo le-CCC lithi kuyadanisa ukubona ibandla leZANU-PF lisebenzisa amapholisa ukubenqabela ukuqhuba imihlangano yamarali ababeyiqoqe kusase lesikhathi. I-Studio 7 ixhumane lomsekeli kasomlomo webandla le-CCC, uMnumzana Gift Ostalos Siziba.
Siyabonga ye bekufaneleke sibe le end of year rally yethu okufanele siyenzeke njengoba ngihlala siyenza iminyaka yonke kubana ke silama program esiwayenzayo ukugqiba ke umnyaka ngomnyaka lo besile presidential dinner njalo silonhlelo lokubana ke siyepha ke ama underprivileged i-charity dinner yethu ya raise imali kubana siyepha ke abahluphekayo labampofu ilizwe lonke jikelele njalo ke sibe lenhlelo le rally yethu yokugcina ke obeyinhlelo okufanele siyenze kubana simonite kubana sihambe njani
lapho senqabelwa ukuqhuba umhlangano wenu kumbe singathi irally eHarare endaweni ezimbili liphiwe yini izizathu ubana kungani lisaliswa?
IZANU-PF isisebenzisa amapholisa ukubana besimise kuhlelo zethu ngenxa yokubana kibo i-CCC inhlanganiso ongafanangi ibeke ivunyelwe ukukhankasa kodwa-ke lapho esiyakhona sesilendlela zokubana sikhankase njalo ukubana sikwazi ukufinyelela ebantwini sesilungiselele ukuthi inhlanganiso yethu-ke iyambulwe ebantwini ngomnyaka ozayo lamanye amaprogram alendelayo ukubana ke inhlanganiso iqalise ukusebenza kakhulu ngaphansi esiyabe sithi yivici silungiselela ukunqoba kwethu kukhetho luka-2023.
Umsekeli kasomlomo webandla le-CCC uMnumzana Gift Ostalos Siziba. Ibandla le-MDC liqala umhlangano walo owe-Congress yalonyaka kusasa eHarare phakathi kokukhonona okuthize okwamanye amalunga alelo bandla. Bathi umkhokheli webandla lelo uMnumzana Douglas Monzora kalandelanga isisekelo sebandla labo ngokuzifaka ukuba aqhubeke ekhokhela kulokumelela ukukhethwa ku-Congress ngamalunga ebandla. Omunye walaba uMnumzana Norest Marara wahambisa udaba lwakhe lokuphikisa ubukhokheli bukaMonzora phambi kukamthethwandaba kodwa kalukahlelwa. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MDC uMnumzana Witness Dube ngalolu daba.
Ibandla le Movement for Democratic Change liza kubamba inkomfayelo enkulu eka Khongolose wesihlanu kusukela ibandla labakhona kusasa mhla ka 18 December enkundleni ye City Sports Center eHarare. Le nkundla sagcina ukuba layo ukubambela kuyomhlangano ngo 2006 ngova kwezinye iziphithiphithi ezazenzakele ibandla ladabukana phakathi, kodwa leyo nkomfa yaba yinkomfa eyaba ngumkhombandlela o le enza ukuthi ligcine linqoba kukhetho luka 2008. So sibuyela khona nje ngengqondo ebukhali njalo elenkangelelo yokuthi okuzaphuma kuleyo nkomfa kuza kwenza ukuthi ibandla lizibuthe ngokugcweleyo ukuze senelise ukuthi singcwabe konke okubi akade sokusenza ukuthi ibandla lingenzi kuhle ekhethweni, njalo lokuthi kuhlale nje kulo budlangudlangu ebandleni.
Kulamanye amalunga ebandlaleni Dube akhonona ngokuthi uMnumzana Monzora uthethe isikhundla sokukhokhela ebandlaleni okungekho emthethweni. Omunye useze wahambisa udaba lolu phambi kwamthethwandaba. Uthini-ke ngakho lokhu?
Ngithanda ukuchasela abalandeli bebandla labalalela ukuthi i-National Council ngokomthetho le-Constitution MDC yiyo echoyo ukuthi indlela yokukhetha umongameli kumele iphathwe ngayiphi indlela. Indlela esingathi inomination yiyo echoyo ukuthi kumele kuphathwe ngayiphi indlela kulandelwa iconstitution. Iconstitution ithi kumele kukhethe abantu abakuma provinces, ayicho ukuthi kumele kube yiprovincial assembly eyenzelwa eprovince. Kutsho ukuthi kumele kukhethe abantu bamaprovinces. Ngakho nxa kukunational council labo bantu bamaprovinces babe bekhona, ngoba vele inational council iphathwa ilamalunga amaningi avela kumaprovinces ngazontathu zamaprovinces. So yikho ke yaba lamandla okuthi ibe yiyo eyenza inomination process.
Nxa ngikuzwisisa kuhle lapha Dube uthi wena isisekelo sebandla salandelwa okuqondileyo, njalo uMnumzana Monzora akazange athole umuntu omphikisayo ofuna laye isikhundla sokukhokhela.
Ukunominethwa kokwenza ubaba uMonzora wanominethwa kungela ngitsho oyedwa owaphakamisa isandla wakhetha kumbe wasukumisa elinye ibizo elingasilo likababa uMonzora. Yikho okwenza ukuthi sithi sisiya kuCongress nje kungasekho sidingo sokuthi kube lokuncintisana kuleso sihlalo, ngoba owakhethwayo kumbe owanominethwayo kazange athole ophikisayo. Kwaba njalo kumongameli, kwaba njalo kumsekeli kamongameli ubaba uChief Ndlovu, kwaba njalo kuwesibili umama uMpariwa, ngoba labo ababe nominethiwe sokumele bayincintisana babuya labo bazalela bathi hayi kabasafuni sebekubona nje ukuthi mampari uzawudla umbutho. Uchairman bancintisa ubaba uSox Jugowero wagcina enqobile. Ku-vice chairperson bancintisa umama uYvonne Msaruro wagcina enqobile. Yizo izikhundla akade kumele ziye contestwa ku-main wing ku-congress yethu, kanti eziningi ezangaphansi eziyizikhundla zabomabhalana abasebenzayo yizikhundla eziza kugcwaliswa ngokufakwa kwabantu befakwa ngumongameli ngomva kokuthi ehlale phansi ledale lakhe.
UMnumzana Witness Dube ngusomlomo webandla le-MDC esixoxelayo eseHarare. Kusenjalo uMnumzana Norest Marara utshele iStudio 7 ukubana akukho angakwenza ukuvimbela uMonzora ukuthatha ubukhokheli bebandla okwamanje, ngoba udaba lwakhe lusazahlelwa komthethwandaba. Ubuye wathi laye uzaphatheka kumhlangano kusasa, njalo wathi insolo yakhe ngeyokuthi akulandelwanga isisekelo sebandla kukhethwa uMnumzana Monzora. Idale lePhalamende selipasise umthetho obusahlolisiswa we-Private Voluntary Organizations PVO Bill. Usukhangelelwe ukuhanjiswa kuSenate ungakayi kumongameli Mnangagwa ukuthi awufake uphawu lwakhe ube ngumthetho. Ingcwethi zithi lumthetho ulakho ukuguba inhlanganiso ezizimeleyo kweleZimbabwe, ngoba ungasetshenziswa ukujezisa lezo nhlanganiso ezitholakala zingawulandeli ngemfanelo. Lokhu kwemukelwe ngenjabulo ngamalunga ebandla leZANU-PF abathi inhlanganiso ezizimeleyo kazihloniphi uhulumende kamongameli Mnangagwa, njalo zisetshenziswa ngamazwe aphandle ukungenela kwezombusazwe weZimbabwe. kodwa kolunye uhlangothi inhlanganiso ezizimeleyo kanye lamabandla aphikisayo bathi lumthetho we-PVO uzaphambanisa inhlelo eziningi ebezisiza izizalwane zeZimbabwe lalapho uhulumende ehluleka khona. Lezi nhlelo zigoqela ezempilakahle, ezamalungelo oluntu, ezokupha abaswelayo ukudla ikakhulu emaphandleni lezinye. Kuhlelo lwezamaphandleni namhla izulu lesiphepho lidale umonakalo omkhulu kuward 20 eGwanda South ngeviki edluleyo lathiya izakhamizi zisegcekeni ngoba zidilizelwe imizi laze laquphula izihlahla. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Izakhamizi emhalipe bodwe lesipozo zisele zisegcekeni kulandela ukuna kwezulu leli ebelilulaka lomoya esabisayo ophakamise uphahla lwezindlu lakhuphuna lezihlahla. Unkosikazi Glory Mbetsi owewodwe uthi kune izulu ebelilulaka olethusayo elimtshayele indlu yokulala yadilika.
Ngathinta phana ekhishini ngapho kubona kuquphuka kuphela umoya lezulu lamahle ngapho kuthi awuthuthukile izulu zonke azihlalele ekhishini kompani kwalahle lavala vele ngizama ukuthi ngilunguze vele ngaboni lutho. Nxa ulunguza vele uthelwa ngamanzi ubuso lobu lekhitshi ndako sinethwa sikumile sihlamile sesimanzi nte ngibambe losane lalo lwe-four months sithe ukuphela khonapho engandithali yathingononyana ngiphuma ngathiwa vele ngusiphukenile konke le mpahla sokuphila.
Uthi njalo badinga usizo lokusukumisa indlu yabo ngoba yena labantu abakhe sebelala egcekeni.
Umonakalo nguyo osusenza ukuthi sihlale khonapho eshedi ngoba sela planini lapho eshedi ngihlala siyi-six sela nje uncedo lokuthi kathi sithele impilo njengba ngathesinye isikhathi leso sithole imali yokuthi sidinga amabhilidi abesiyakhele kunzima indlala isikhathi sokulima isikhathi sezulu akulalapho esingachasha khona asilala plani.
Umnumzana Onetsi Sfata oyisakhamuzi emhalipe uthi kubuye umoya omkhulu kakhulu ogcina udiliza izindlu ezimbili.
Umoya lo vela ngeke sibekwazi ukuthi singathi umoya molo watsalwa wisindlu lezi le hambe isikhithi silelandawo esesizile imali asakazi.
Uzobhukwe kodwa umnumzana George Ndlovu uthi umkhulu umonakalo oyehlele izakhamizi zesigaba sakhe.
Izihlahla zaqhuphuka, intango zahamba, izindlu zadilika, abanye basala bengahlalanga yokuhlala. Zisukumeze ukuba ukudla kwazo konke ade kukhona kugcwele amanzi sokungba ngamapholisa. Kuphile ngokokunye badinga abanye abakaamabetiziithi lezinye izihlahla zilimele.
NgoLwesithathu kule viki abahlenga ozulu engozini abe-Civil Protection Unit CPU bebambisane labenhlanganiso ye-Red Cross bavakatshele imuli ezehlelwe yilumonakalo bezothula uncedo lokudla nengubo. Umgcini isihlalo we-CPU esiqinini seGwanda umnumzana Thulani Moyo ukhuthaze izakhamizi ukuthi zakhe izindlu eziqinileyo ukuze zivikeleke engozini ezifana lalezi ezidalwa yikuguquka omumo womkhathi i-climate change.
Bayakhe izindlu ezingani ziqinile bafake le-brick force laphana ukuze izindlu zinjani ziqine. Sesizama ngazo zonke imbila njengeze-protection sancediswa i-Red Cross njengoba libabona bekhona la basiphathele ama-non-food items lathi from i-Civil Protection Department sabuya lokudla.
Kusenjalo abe-CPU bendawone lababona ngezomumo omkhathi sebekhuthaze izakhamizi ezabelwe nzemathabeni South le-North futhi ziqaphele izulu elizavelela kwele Botswana kule mpelaviki. Izulu leli liqale ukuna endaweni ezijeneyo ezibalisa esiqinini seGwanda izolo ebusuku. Umbiko okhitshwe zingatsha lezi uveza ukuthi izulu leli lilakho ukuphakamisa uphahla lwezindlu lokuyisa izihlahla. Ngalokhu izulu kukhuthaza ukuthi ahlale ezindlini lapho izulu lisina njalo engalingi axhaphe imfula ngenawo lendalo ngezimota. Ngalesi sikhathi sezulu iningi lilahlekelwa impilo ngemva kokuthathwa ngamanzi okugalula kumbe ukuthaya umbane. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemhalipe eGwanda South ngu-Alfred Ncube.
Ngugama
Okwamanje sesidedela kusithandekile Mhlanga esilethela uhlelo oluqondane lokubhekane labesifazana empilweni.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo nkosazana Victress Mathutu, umqondisi wenhlanganiso yezim imbokodo elwela amalungelo abesifazana yona eseSouth Africa. Sicubungula impilo yabesifazana kulelo lizwe.
Kuningi okungaphathi kahle okwenza impilo ingabi lula kithi singabomama. Okunjengalezi nsuku nje kugoqela ukucinywa kukagesi okwenzakalayo lapha ezweni lasemzansi. Ngithemba ukuthi abantu abaningi bayazi ngokucimicimi kagesi okhona kulezi nsuku. Ukucinywa kukagesi lokhu kuya hlasela kakhulu mama kumabhizinisi abawenzayo, kakhulu mama laba abazenzela amabhizinisi wabo njengabala mama bala masaluna, mama abathengisayo, omama bala makhichi. Kusho ukuthi ma kugcina ugesi endaweni njengamasaluni akusetshenzwa ngoba isikhathi esiningi usetshenzwa ngayo ugesi lo. Omama bala makhishi kuba nzima futhi abakwazi nokuthi bapheke ngoba ugesi usukungekho, kuyawisa amabhizinisi wabo. Lalaba abathengisa ezitaladeni kwesinye isikhathi bathengisa kuze kube mnyama, kodwa kulezi nsuku kunzima nokuthi umuntu athengise kuzobe umnyama. Ma kuqala ukuthi kuthiwe emlanga bavuthi izinto zabo bayahamba. Leli bhizinisi kade bezalenza kusukela lezo sikhathi abachayise ngaso kuthona ilanga kusiyachaya izikhathi zala zade bechayisa ngazo kungakabi nokucinywa kagesi. Sekuyikuwa kwebhizinisi la. So omama bayathinteka kakhulu kuleyo ndaba kagesi, bathinteka kakhulu. Njalo okuyinto lathi singabe noma silwela amalungelo abomama, okungela nto esingayenza ngakho ngoba ukucinywa kagesi akuhlasele mama kuphela, kuhlasele ilizwe lonke laseMzantsi Afrika. Ngakho ngiyazi impela ngithi kubo mama laba abasebenza leyo msebenzi, singazama ukuthi mhlawumbe sidinge okunye okungasisiza, kumbe abantu babe lokungama-generator noma yini, ngoba ukucinywa kukagesi lokhu akukhanye kuyinto ezophela masinyane ngoba kulokhu kusiya kusiba kungezelelwa. Besibhekele ukuthi hhayi mhlawumbe kuzokuba ngcono, kodwa hhayi akutshengisi ukuba ngcono kuya phambi. So omama kumele ukuthi bambe mhlawumbe bazame amanye ama-alternatives, indlela zokuthi bengenzani.
Siyabona njalo ukuthi bekulohlelo lokwenqabela udlakela ezindlini olwe-16 days of activism olugqitshwe ngomgqibelo odluleyo. Kukhona yini elikwenzileyo njengenhlanganiso yezimu imbokodo ukuthi libone ukuthi umlayezo lo wokuthi abantu bengahlukuluzani uyasabala?
Msakazi, ngasho ngithi i-16 days of activism iyenzeka minyaka yonke kusukela ekupheleni kwalwezi kuze kube phakathi kwaDisemba. Siyinhlangano yezimu imbokodo noma kungaso sikhathi sayo i-16 days of activism, sihleli njalo sihlala siyihlikiza indaba yokuhlukunyezwa kwabantu ngobulili kumbe kwabantwana. Siyahlaba siyayihlikiza langale 16 days of activism ezidlulileyo besiloko siphezwa umkhankaso wokuthi sihlabe sihlikize ukuhlukunyezwa kwabomama labo balabantwana, ukuhlukunyezwa nje komuntu. Into besigxile kakhulu kiyo manje besaphatheka kabi njengenhlangano kuzwa kakhulu ngokukhulelwa kwabantwana abancane. Besizama ngamandla wonke ukuthi sike sikhulume labomama ukuthi omama ababe behlale phansi labantwana besisebancane, bengalindi ukuthi umntwana kuthi uyazaphuhle kumbe azathombe ukuthi hayi manje umntwana sekhule sokungakhulunywa laye ngendaba zocansi. Ngemva kokubona ukuthi abantwana bayakwazi ukukhulelwa besisebancane ngalesi sibanga esisibonileyo esikuzwileyo ngezehlakalo eZimbabwe, abantwana ababili esibazwileyo abangaphansi kweminyaka elitshumi abakhulelwayo, sikubone kungcono ukuthi sithumayeze omama ukuthi umntwana akuhlalelwa phansi kukhulunywe laye esesemncane ukuze akhule sazi ukuthi nxa ethintwa ngendlela engalungile, nxa ethintwa ngendlela enje akwazi ukubikela umama. Sigqugquzela futhi omama ukuthi ababe lendlela okukhulunywa ngayo lo mntwana. Umama angabi ngumuntu oyesatshwa ngumntwana, umntwana akakhululeke umama lomntwana oyintombazana kube lobungane okokuthi umntwana noma ihlangana lani lapha ahamba khona kumbe kukhona umuntu omthinte kabi, umntwana akhululeke ukuthi afike akhulume lomama. Umama bengabi yizilwane, bengabi ngabantu abanopha umntwana sike ekhaya sike chochobale esabe ukuthi atshele umama okumehleleyo. Kumama ngoba sinanzela ukuthi abantwana abaningi noma sikhuluma labantwana abangamantombazana uyathiwa mtshela ukuthi awumama ngesabe ukumtshela lokho kunje umama uzanitshaya ngoba umama uzanithethisa. Omama ababe le ndlela yokuthi abantwana bebe bebakhulisa ngokuhlonipha bebakhuza kodwa bengabasabi.
Lo nkosazana Victress Mathutu, umqondisi wenhlanganiso yezimu imbokodo, esixoxe naye eseSouth Africa. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga. Ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile njengenhlala yenza uhlelo lulandelayo siliphathelwa nguChris Gande liphuma lendaba lichone lendaba.
Lichona njani izilukandaba siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesakhamuzi seBhinga umnumzana Kudakwashe Munsakwa ongumlimisi njalo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga baba Chris Gande, salibonani bazalwane abathandekayo abeZimbabwe emuhle.
Ungasitshela ukuthi unjani umumo khona ngapho eBhinga nxa sikhangele amalungiselelo okulima?
Lo nyaka amalungiselelo okulima eBhinga ahamba kahle sibili okumangalisayo. Into yokuqala iqakathekileyo abantu kade beyikhalela lizulu. Abantu bathokoza okwamanje ngoba izulu hatshi selibuyile sibili lilinengi njengokufocaswa okwakukhulunywe yi-meteorological department ukuthi hatshi manini ukulima izulu linkhona lizabuya. Seliqalisile ukuthululeka izulu lina kamnandi. Sikhangele indaba yokulima ngokwayo, sesibone abantu bephiwa inhlanyelo i-district yonke, babephiwa umuntu bephiwa inhlanyelo yakhe eyomumbu, ephiwa njalo inhlanyelo yakhe eyenyawo ukuthi lamabele sengathi ngesikhiwa ama small grains ngoba liyakwazi ukuthi njalo nje aboBhinga isikhathi esiningi kuyachisa, so kuyabo khayela ukuthi belime ama small grains inyawuthi lamabele kuyenza kuhle sibili. Kodwa kule ndawo sibili ezilinywa umumbu ezinyabo lusulu esithi zona yi-bread basket eMatabeleland North baqalise kuhle sibili, yibo baqalise ukuphiwa inhlanyelo. Kodwa i-district yonke isikhaviwe ukuphiwa inhlanyelo, iphiwa Ministry of Agriculture besebenzisa abalimisi endaweni ezishiyeneyo. Osmabhuku yibo ababhala amagama abantu abaphiwa leyo nhlanyelo. Okwakhathesi abanye bebekukhala bethi hayi oyomumbu isalutshwane, bakhangele ukuthi umbe ingangezelelwa, kodwa lokho sebekutholile hatshi. Bathi bayakwazi ukuqalisa ukulima. Baphiwe njalo ama-fertilizer, umuntu uphiwa i-50 kg yakhe fertilizer i-compound D, ephinde ishe phiwe khonapho khonapho po itop i-50 kg fertilizer khonapho ejephiwe. So abantu bephiwe hayi bathokoza kakhulu.
Abantu bayayithola na inhlanyelo njengoba sisizwa kuthiwa intengo yakhona idla phezulu?
Ina la babagande silikhangelele okuzwayo lonyaka. Lonyaka kuyasuthwa sibili, khangele ikakhulu eBhinga kuzasuthwa ngoba abantu sebephiwe inhlanyelo ngesikhathi, abantu baphiwa ama-fertilizer abo ngesikhathi. Sikuthaza nje bona izakamizi zeBhinga ukuthi hatshi azichiyane nomkhuba omubi okuthatha i-fertilizer becaphisa umfula benika umakhelwane eZambia besiyadingisa imali ephansi sibili. Asichiyane nini lokhu, iminyaka lomnyaka kulabantu ababothayo besiyadingisa i-fertilizer eZambia eyabe ikhitshwe nguhulumende. Lo nyaka uhulumende usefake amasotsha akhe abekhangela ukuthi hatshi konke okwenzakalayo kwenza esemthethweni, akula muntu othengisa i-fertilizer. So konke kukhangeliwe ngamehlo abomvu, khangela ukuthi hatshi kuyasuthwa sibili ngempela lo nyaka. Siyathokoza abantu bethu.
Nxa ukhangele ubona ungani inala izaba khona yini lo umnyaka kumbe kuzaba indlala?
Inala babagande silikhangelele okuzwayo lo nyaka. Lo nyaka kuyasuthwa sibili, sikhangele ikakhulu eBhinga kuzasuthwa ngoba abantu sebephiwe ihlanyelo ngesikhathi, abantu baphiwa ama-fertilizer abo ngesikhathi. Sikuthaza nje bona izakamizi zeBhinga ukuthi hatshi azichiyane nomkhuba omubi okuthatha i-fertilizer biza we kapisa umfula we niga umakelo ane Zambia we seti nse male pansi sivili asichane nini loku mnyaga lo mnyaga gulabanda babochayo we seti nse ifetlaiza e Zambia ya we kicho mkulumende lo nyaga umfulumende usefage amasocha akabe kagiluguta achi kongo wenza galayo wenza esemtetweni agula mtu tengisa ifetlaiza so wonke kukangeniwe mameso abo mkailuguta achi ya suta sibili ngempela lo nyaga siyato ya mantwepi
ogo kutina ungavalelisa abalaleli
abalaleli abatandigayo abalaleli abalalela Studio 7 siyabonga kakhulu siyalivalelisa lisale ngothando olumnandi twalombalo kobantu bakulindiswe bantu bakudinga twalombalo kotupeleke changuzi kuchitsa kuti oyumunyaka tukonze kuvuna biya tonse kuzwa uchunga kwesika kulusulu twalombalo me mwana wa mavula kudakwashe musaka
aloke bekungumnumzana kudakwashe musakwa umlimisi ebesixoxa ngayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lila
Siyabonga Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Kumcintiswano wamazwe omhlaba weFIFA World Cup 2022 ogqitshwa ngesonto, lamhla iCroatia ibilwela indawo yesithathu leMorocco kumncintiswano lo. iCroatia inqobe nge-2-1 kuthi kusasa umhlaba wonke jikelele umelele umdlalo wama-finals ngamehlo abomvu. Lokubona ukuthi yiliphi iqembu elizathatha ukhezo lweWorld Cup 2022 phakathi kwentshantshu zenguqu iArgentina ezabidibana leFrance. iFrance yiyo eyathatha ukhezo lamazwe omhlaba lokumdlalo kulo umdlalo ngomnyaka ka-2018. Sigqiba ngohlelo abaculi bethu namhla sihamba leqembu leCombined Stars lona eselethule isingle yalo entsha. Untungameli Inkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Stars liqembu elilethanda wonye abaculi abazimeleyo ababalisa iTsholotsho Great Sounds usoyapi uzibusiso Ncube kanye lo Alastair Ndlovu. Nansi isikhulumeli saleli qembu njalo engumkhokheli weTsholotsho Great Sounds uThamsanqa Sibanda.
Isingi yethu ithi amabombo enhle kusuka kwisingqo sindebele esijulileyo esikhuluma ngaso. In short, khangela phambili kuko konke okwenzayo. If ufuna ukuthi ukuphuthe noma ukwenzeke kumele ufocuse kikho. Yikho indikimba yengoma ephekwe ongithi eyakhelwe phezu kwakhona.
Aba abangathanda ukuxhumana lani mhlawumbe abafuna libatshayele amagigi balithola njani?
Bengathinta kule namba bazafaka plus 27 number se-South Africa abase-South Africa 0840516403 0840516403 abangaphandle kwelizwe bazafaka plus 27 840516407.
Siyabonga ntungamili leqembu ebelicula kamnandi le Combined Stars. Sesilugqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo. Yimumagumede uGaino Saidi sithi libe lempela viki enhle. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.